sithi khona indawo
khona indawo
hey yethu so layo ukuze sizuzukuphila andithi khona indawo